go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 10 kuMfumfu 2024 eKipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abemba amatshe eligugu ukuba besebenzise i-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli, ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa.
Kunanzwa usuku lokuhlolisisa ababulawa ngumkhuhlane wengqondo.
Omama bakhangelelwe ukuthi babe yibo abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Abesifazana bakhala ngokungasekelwa kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ovule kusemthethweni umbukiso wokwenjiwa kwamatshe aligugu eZimbabwe Mining Engineering and Transport Expo, iMine Entra 2024, kwabulawayo lapho akhuthaze khona abemba abenza umlumsebenzi ukuthi basebenzise ulwazi lwe-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo njalo bethole inzuzo ephezulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Efika ekuseni enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair, umongameli Mnangagwa ubhode ebuka imitshina esetshenziswa ngabemba okuchiyeneyo lempahla abayisebenzisayo elomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kanye leziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umsebenzi wokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze uhambelane lokwenzakala emhlabeni jikelele, ngoba lolu gatsha luletha imali eningi elizweni. Uthe kubalulekile njalo ukuthi abaphatheka kulumsebenzi basebenzise ubungcishi bolwazi lwakulezi insuku obe-artificial intelligence. Amazwi kaMnangagwa asekelwe ngumqondisi we-ZITF, umnumzana Nicholas Ndebele.
Indaba ye-technology kuqoqela i-artificial intelligence iyinto eqakathekileyo okumele njengoba umhlaba jikelele usebenzisa lawa ma-technologies. Kuyasiza kakhulu ekuncediseni lokho okuthiwa ngama-efficiencies.
Lo nyaka umbukiso we-Mine Entra ulamankampani akwamanye amazwe abukisayo angamachumi phose amabili 19 agoqela avela kwele-China, i-DRC, i-India lawase-South Africa. AweZimbabwe wona ayedlula amakhulu amabili alengxenye 255 nyakenye kubukise adlula amakhulu amabili lane. Umqondisi wenkampani esebenzela kwele South Africa laseZimbabwe eShemax eyiyo enqobe amankampani abukisayo avela kwamanye amazwe, umnumzana Shepherd Chawira uthi awulula umsebenzi wabo ngoba zinengi inkinga ababhekane lazo.
The environment is very unstable. The exchange rate regime is this.
Umsebenzi wokwemba amatshe aligugu afana legolide ledayimana ubusenziwa kakhulu ngobaba okweminyaka leminyaka, kodwa abesifazana labo sebewenza ngobunengi. Omunye wabo obese-Mine Entra unkosikazi Priscilla Masuku ogebha igolide eGwanda yena othi bacela ukuphiwa amathuba ukuze bathuthukise umsebenzi wabo. Osakhulayo unkosazana Thubelihle Sibanda laye ongene umbukiso we-Mine Entra ukhuthaze abatsha ukuba bangene kubhizimusi lokwemba ukuze bazithuthukise. Umbukiso we-Mine Entra lonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi Unearthing Success, the Mining Value Chains, Innovation and Industrial Nexus. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
eZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo lamuhla. Abezempilakahle bekhuthaza ukuthi abacabangela ukuthi balesipho lesi baye ezibhedlela ngoba bengathola usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele inye yalezincwadi engumongakazi engadandanga ukubethwa ngegama.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawe emukeli ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa, asonto nje uyayodwa. Abakakwemukeli kahle, njalo kuseseyinto ehlekisayo, into abantu abayikhangelela phansi. Engingakuxwayisa kubomama labobaba ikuthi nxa ukuthela ukunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempila kahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Ukukhubazeka ingqondo asonto ephangisa ukuthi abantu bayizwisise bayemukele masinyane, ngoba nxa iqala abantu bakuqala njenganiyinto encane kumbe into eyangisayo ukuthi abantu baphumele egcekeni. Ngokunjalo ke abantu bayaphuza ukuze bayefinyelela ezibhedlela, but enilokhu engikukhuthaza ukuthi lingabona umuntu esesenza into ade engajayelanga ukwenza, maybe useqalisa ukuba lolaka, ulodlakela, kumbe useqalisa ukuba ungaziphathi kahle, siba lobuchapha kagezi, useqalisa ukuthi angahlanganeli kanye labantu, etshengisela ukuzikhetha ebantwini, hambani kwabazempilakahle bayakwazi ukuhlolisisa isizathu salokho okwenza ukuthi umuntu enze njalo. Njalo kuyelapheka umuntu aphile impilo njengabanye abantu bonke, asebenze layo abe ngumuntu onormal. So ngixwayisa bonke nje abacabangela ukuthi ukhona umkhuhlane wengqondo, kabahambe bayezibhedlela bayehlolisiswa kakutsha. Njalo nxa kuyikuthi umuntu le problem maybe e-depression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Le incwadi kwezempilakahle ebixoxwa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 iseGweru. Isigodlo seZimbabwe kwele South Africa City abathatha ama-electronic passport se ekupheleni kukampandula kumele bewathatha esigodlweni lesi loba bengatholanga imilayelo yama-SMS kumamakhalekhukhwini. Isigodlo lesi esethule umbiko lo ekhasini laso ebulenjini be-internet lithi okumele bethathe ama-passport abo yilabo abahamba kuleyo ndawo kusukela mhlaka-23 kusiya mhlaka-25 kumpandula. Sithi abantu balakho ukuthuma izihlobo kumbe abangani okumele bethwale izithupha lamaphetshana aveza ukuba bahlawula imali yama-passports.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
ELeZimbabwe kuthiwa ngelinye lamazwe akuzwekazi le-Afrika aqakathekisa amabhizimusi lemisebenzi yabesifazane, kodwa loba kunjalo lokhu bekhala omama besithi kunenge kubavimba ukuze amabhizinisi abo athuthuke ngemfanelo. Kubika uTobias Mudzingwa eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeWestprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwelemelika e-Atlantic Council for Freedom for Prosperity okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, umnumzana Joseph Limoyle uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
country does actually pretty well at encouraging and empowering women.
Buhle kakhulu ukuthi eZimbabwe linemthetho ephakamisa omama abafuna ukwengena kwezamabhizimusi, kodwa uqathekile njalo ukuthi lokho kusekelwa ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizimusi lawa engachabalali.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi zinengi inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara olebhizimusi kobulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
And obviously kulama challenges akubuyi kodwa. To start off with, I'm a female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you? Uzibona ungubani ungumntwana oyinkazana ongakhuluma into enjalo. Kuyabuya lakhona okuama psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are? What are you capable of? Ungubani? So we are judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mvulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibaba abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Lokuthi babe thole indlela zokuthi ba-apply ama-loans, ama-business loans, abe tholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-apply ngoba abala collateral, and okunye futhi okubonala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business. Ikuthi asila exposure omama abaningi especially abasemakhaya, mina lapha engihlala khona akula exposure, asikwazi ukuthi nxa ngifuna ukuthi ngilokhu zibusiness enje ngiqalisa njani, ngiyenza njani, ngiqonda ngapi.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane lapha esifazane, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Esikuzamayo njengohulumende ukuthi intengo yemali le leke sithi khona i-interest iyehliswe, that is bona ngani phezulu kakhulu. So silamaqhinga atshiyeneyo ukuthi siyoyehlise. Njalo awuthi mawubeke mweleka imali umuntu ethi khona ulendlu ulandi kulalokho elokhu esithi i-collateral ngesilungu, sifunela koko lapho kwehlisa ukuthi kube lula ukuthi omama baboleke izimali.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe inhlanganiso ye-Westprop, umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop, umnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi bese sisithe uhulumende esebenza ngale asomabhizimusi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa njengabo somabhizimusi ukubambana lohulumende uze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sikazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Uhulumende wakwele Taiwan uthi eli China liyaziyenga uma lisithi ilizwe leli liyingxenye yalo. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Lai Chiang-te uthi eli Taiwan lilohulumende kaZulu uma kuqathaniswa lohulumende wakwele China. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abadabuka eZimbabwe abakhangwa ukuba bayisebenza kwele Russia bathi babanjwa ngamandla okuba bekhande indizamtshina zohlobo lwama-drones ezisetshenziswa ukubhomba kwele Ukraine. Le yi-Studio 7 esiraza eZimbabwe lisuzwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezi patalene le Melika, izulu lesiphepho uHurricane Milton libulele abantu abane esabeleni seFlorida izolo, njalo lachiya abayizigidi ezintathu 3 million bengelamandla kagesi ezindlini. Izulu leli belilomoya omkhulu oquthule izindlu lezihlahla obuhamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers. indawo eziningi ezigoqela izikolo lamabhizimusi bezibaliwe namuhla. Umongameli Joe Biden ukhuthaza abathinteke kulesi sehlakalo ukuthi bahlale ezindlini bamelele usizo oluvela kuhulumende wakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, unkosazana Sikoluhle Musundile, yena othi lapho ahlala khona akubanga lo monakalo omkhulu.
Lapho engikhona, it's not that bad. Ifence went down, umoya wangkhona, ya umoya was scary. At umoya lezulu, but mina ngingekho ku evacuation zone. So lapho engikhona it wasn't that bad. Really, it's just a fence that's down in Lama Pin, in the people apparently the more to scare, but otherwise, I'm losing all the power. So, but in Lavanta Vanning and Seven Zalaba to send my messages out of that power.
Kwezinye indawo nxa ubuka lawe kubo mabonakude njalo nxa usizwa mhlawumbe kuzihlobo labangane abasendaweni lapho kube lo monakalo omkhulu bathi kunjani?
Abantu abaningi bakhala ngephawa lezihlahla ezilokhu ezisablokhi lokhu ezisablokhi izindlela ama-power lines. So lokhu ebesitakhe ezindlini asikaphuma asikakliwa ukuphuma ngoba waziwa ukuthi ngayizihlahla zichaya ama-power lines e-down. There might be power, live power. So abantu abaningi abakakliwa ukuphuma ezindlini.
Emsebenzini lihambile yini namuhla njengoba usendaweni yakho kubanga lo monakalo omkhulu?
Mina was on standby ngishaya isizolo ekuseni ngisebenza esibhedlela, so I was I'm team B ede kufanele ngingene kusasa to relieve team A. Team A is still in. So team A lokhu isesibhedlela until kusasa kuseni, then team B thina sirelieve abalokhu bephakathi kathesa.
Abenza eminye imisebenzi nje etshiyeneyo, ungathi bayasebenza yini namuhla ikakhulu endaweni yakho njalo lesikolo zivuliwe?
Hayi, isikolo azivulwa imigwaqo ekakliwe, izikolo azivulwanga. Abasebenzayo kuya ngokuthi usebenza ngaperile kule ndawo esezivuliwe, amanye ama-grocery store sevuliwe, kwezinye indawo lokhu abakakhuphi lamaplanki emawindini, so amanye amabhizinisi amaningi lokhu esavale.
Lapho echaye khona kakhulu i-hurricane le, kuyini elikubonayo kubo mabonakude?
Sibona amanzi, amanzi amaningi on the streets, making it impossible ukuthi abantu benze go in and out. Abakakliwa ukuthi bebuyele, like bo-St. Petersburg labo Clearwater, abakakliwa ukuthi bebuyele bebone damage. Abantu abaningi babalekele ngapha kwaya grounds eTampa. So ukuthi bebuyele khona ngale, they have to get cleared first, akukakliwa. Lamanzi, amanzi ngabe lokhu edrayina, it's less water on the roads. Kathesi ba-encourage abantu ukuthi beke beme amanzi edrayine, beme ukuhamba-hamba.
Unkosazana Sikoluhle Musundile yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esabelweni seFlorida, bexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Silokhu sikwezeMelika, i-Electoral College yindlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Lokhu kusebenza njani?
I-Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje. Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka-5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga, njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela. Nanko-ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene le ndlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
Siyabonga kakhulu Dabakancube. Sokulesikhathi eside, umnumzana Jameson Timba labanye abakucelele Citizens Coalition for Change umnumzana Jacob Ngaruvume labambalwa abaphikisayo bevalelwe e-remand prison besethezwa amacala ukwephula iziqondiso zomthetho we-criminal law COVID Defecation and Reform Act. Utimba lamanye amalunga e-CCC babotshwa ngontulikazi kwalandela uNgaruvume umnumzana Amos Chibaya labanye ukuthiwa bachochozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa kunyanga edluleyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasiwe wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kulento abayisolayo kabayisole. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le esiyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye, baba Golide uyazizwela lapho uyakhuluma uNcube ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konokho okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza okuwesi kulo Ian Smith. Ungena khonapho-ke Golide.
UNcube ulukhuthi lugaja kancane ngoba kasohulumende obopha abantu bofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke ukuthi ayi-constitution loku okwavunywa ngamuntu wonke yikho okubopha abantu. Uhulumende engangeneli yikho ubona kuthi khona there are three arms of uhulumende kule judiciary, kule executive, the legislature. Lapha mina engikhona khona eparliament ngani executive sisho phela upresident lama-minister, i-judiciary sisho phela imithethwandaba yena leyo. Akungenelwanwa omunye nomunye ubamba okwakhe, thina njenge-legislature siba-overseer, siba-supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqathi leyo nxa sikhuma ngento enjengazolalezo ezalaba abalokhu bevalelwe, okuhle ukuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judiciary service khona ngale ukuthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abalokhu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke kwathini, ngoba kanenginengi into lani othiwa ibheli iphiwa ilama-condition. So ungavele wethula i-condition leyani. So sisho ukuthi the next time nxa ubuya usizwa kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudinga ibheli, balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le, kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele sicace zonalezo, singakaphunga ugijimele ukuthi kona uhulumende loku uhulumende okwalo, ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America, even e-Britain, ungenza into engani sofuna ukuvukela uhulumende wabo uyaboshwa vele. Akula lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubuswa kwelizwe.
Ye, uyamuzwa-ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube. Ngenaba
izigangi kazibotshwa, umnotho welizwe ufile nge-corruption, kutshontshwa izimali kazibotshwa, imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto, lawo bantu kababotshwanga. Kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho okwenziwe elizweni sibuswa kabi babotshelwa ukuthini? Wothi ngukorekthe baba, nguhulumende nalo Chuma, njengoba usitsho usithi uhulumende ulengatsha ezintathu. Lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu. Iyekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane. ONgaruvume abakonile okuyini, alifuni kuphikiswa, lidingane emaphalamende. Ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa, hambani liyehlala ezindlini zenu lisuke kuhulumende. Kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa, ngoba lina alisine lazi yonke into. Ipolitiki yale kaliyazi, lazi ukuvalela abanye, ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali okwedlula ezenu. Umnotho welizwe ufile, yikwehluleka kwenu okutshengisa ukuthi liyehluleka. Nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo, selisiyabavalela ejele ukuze lisale linganithiwa lina lile ngqondo eziqondileyo. Akuqondanga khonoko.
Ye, Golide, qhuba khonapho.
Hayi, uNcube uyazama ukuthi amele into yakhe ayimeleyo, kodwa njengoba ngishilo mina akula muntu ongapho kuvalelwa ungena sizathu njalo akula into emangalisayo engathithwa ngabothimba kumbe ongalivumi labo bona labo bebodwa kanti nganti bonke labo obabona esochamisa abaphandle obabo sikhala abaphandle sibe phandle baningi abanye abantu abaku-opposition abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula khonoko kodwa abaphandle into nje ekhona ukuthi kona icala liyembula ingubo lingene yikho khonoko okukhona kuphela yikho ngithe mina ngafuna ukuthi kona kucujungule indaba leyo asiyicubunguleni silo muntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjalo ukwenza ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibonge ukuhlalahlala iganga kwesi sikhathi sikhuluma izinto sesibonge ukubala nje kuphela kodwa singaba nolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasinceda naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi ngase sidiscasa la sikhuluma izinto ezinjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le reality.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance. Wezemidlalo, iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 1-0 namuhla kusibaya seGroup J 2025 AFCON qualifiers emdlalweni odlalelwe eOrlando Stadium eJohannesburg kweSouth Africa. Lokhu kutsho ukuba eZimbabwe ilemiklomela emihlanu selikhokhela isibaya lesi lilandelwa ngeleKenya leleCameroon. Liza kungilana leleNamibia njalo ngomvulo. Ngokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani. Ukhulumayo ngumhlali wetsholojo khona lapha ngisaba nje ukuziqamba ibiso. Ngilohlupho la, hlupho lwami lusukela ecourt yona le tsholojo. Ngilodaba olusule 2 years, ngenxa ngaphambani be 1 year, 8 months. So udaba lwami ngiyahamba ngisiya kuthiwa ngobani lapho click of court ngisiyacela iform ukuthi mangalele lowo muntu kuya nje ukuthi iform lena kawuyitholi nxa ungela messenger of court manje engakwazi ukuthi that messenger of court ukhatshwa yimi yini so bendinga ukuthi ngathola yini usizo mangabe ligwanisa ukungcediswa kwansi ukungcediswa ngamvula ku 0784392116 ngiyaludinga sile usizo wakuthi ngiyenzeni ngoba ngilinawo gcina usuyenza into engayisiyo kusasa kuthiwe umuntu lo urod kade uyabujikajika kwambane ekhoti ngiyayembona abanye abantu umuntu eseyaripoti icala befika bemjikajika azagcine eziphelelwa amandla umntwana ejika ngoba uyabuloku ugade usiya khonaphana ugade usiya khonaphana ngicela usizo
izimbabwe zokwaba yikampani yezanu wathe kahle mabezavula ibhizinisi ngamapasipoti egoli phezu kwalokho ipasipoti yakhona 5000 ayila phemithi abantu bezimbabwe basafuneka e-South Africa njalo ukuze uhlale e-South Africa usebenze kufuneka iphemithi so bathi khona abantu bazenza njani nemisebenzi ayiseko 5000 bazayithetha phaabantu abona le nto lebuhlungu kakhulu lokuthi phela ngabe le 5000 iyathathwa iyalungisa izibhedlela ekhaya kubakhulu ezikolo kube le free education kodwa konke lokhu abakucabangi into nje ekhona kungabo kuphela ukuthi bathathe le mali le bayifide abantu ababo abantu babo kabafundile ezikolo zasekhaya bafunda phetsheya kwabona labo kabayelatshwa ezibhedlela zekhaya bayelatshwa phetsheya so le nto leyo buhlungu kakhulu angazi utho kathi laba abantu abasezi bekhonkotha lapha kustudio 7 bekhulumelizana bazaza bekubone nini konke lokhu nabo kwangumasenga lapha kobulawayo iphumule emadokeni.
Studio 7, litshonile linjani? I'm right. Hayi, qhubekelani phambili bantu bakankulunkulu umsebenzi omuhle. Khulume ngendaba leyo ukuthi ikhulunywe ngumnankagwa lamhlanje ekhaya. Sithi ama-journalist labanye laba ama-organizations la angasiwo ka-government babangahambi bekhuluma okuninginingi ngelizwe. Ya, yikho kwenziwa i-dictator. Umuntu obusa ngomkhonto vele yikho akwenzayo, mutshaka lo. Bamjayiza manje ngokuthi vele samkwanisa sammanelisi vele vele siwanaba twatamparala siwanaba wanaba njengentanga zamajodo lamatha vele kasamkwanisi bazakhipha nabodwa thina abantu kazana nje asisakhona ukubakontrola abantu laba ngokuthi sabajayiza abantu laba wayesithi bangaphonga ukukhuluma enye into abantu sebegijima sebelwisana lo muntu lwana
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ake sokusala namhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthombo sithembayo uKip Stube. Lingakhohlwa iLive Talk iyalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwethu.